abahlali becabatha ku-Ward 2 kobulawayo namhlanje bebethe gwaqa okwamahola amabili befundisa ngobulembu be-internet amalungelo abo kunye lamacala abangahlangana lawo lapho bekhulumisana labanye ebulenjini. Ekhulumisana labahlali becabatha umhleli wezebulenjini emisa Zimbabwe unkosazana Kholiwe Nyoni Majama uthe bakubone kuqakathekile ukuphuma ijumo bekhulumisana lozulu ezigabeni zonke zelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Njengemisa Zimbabwe sihleli phansi savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumise uzulu ngendaba yokusetshenziswa kwama-cellphone kumbe sithi i-internet lapha eZimbabwe. Ikakhulu sikhangelele ukuthi ngesikhathi lesi sikhangelele ukuthi sizabumba umthetho oyakukhangele ukuthi wonke umuntu ulakho ukuthi amalungelo wakhe asebenzisayo kumbe alawo njengosizalwane seZimbabwe uyasebenzisa la khonapho nxa esebenzisa i-internet.
Ethi abantu ababumba umthetho kumele baqakathekise amalungelo abantu ekusebenziseni ubulembu ngoba isisekelo sombuso sikhuluma ngamalungelo oluntu kwezemibiko.
Njalo usulombono wakho ngalowo mbiko otholileyo usuzakhulumisana labanye njani? Njalo njengezizalwane zeZimbabwe sibe ngabantu abenelisa ukuthi nxa kusiba lezinto ezenzakalayo ezweni lethu okufana nama-election abantu bazi ukuthi kathesi sokule internet ekhona kodwa ziningi izinto okumele zinanzelelwe kulo mthetho esiwuyenzayo. Kumele sikhangele ukuthi laba abantu abawubumbayo lowo mthetho bayaqakathekisa amalungelo abantu ekusetshenzisweni i-internet.
Isakhamuzi secabasha umnumzana Lazarus Masuku ubonge kakhulu uhlelo lokufundiswa ngobulembu ethi lubavule amehlo.
Siyathaba kakhulu ngoba yiyo into eqondileyo ukuthi uma ukhuluma iqiniso liyazibonakalisa lebantwini bezwe lento engabe iyakuhlupha kube sobala la kumuntu olaleleyo. Yikho-ke siyabonga kakhulu bantu abami ngokuzosifundisa into enje abantu abaningi ede bengakwazi yonke lo.
Umnumzana Mandla Nkosi Ncube uthe ubulembu kunye lenhlelo ezizalayo yizinto ezinhle kodwa ziyazisinda uma sekuyiwa ekhethweni. Unkosikazi Nobuhle Ncube uthe ufunde okuningi njalo uzayabela abanye ngakufundileyo mayelana lobulembu.
Mina ngifunde okuningi kakhulu njalo ngibusisekile ngakho ngoba kungivule amehlo bengingakunanzelelanga ukuthi khona kungaba lento ongahlangana layo endleleni ikufake engozini. Njalo kumele sibone ukuthi silelungelo lethu ukuthi sikhulume ngakho konke okufaneleyo.
EZimbabwe sekulabantu abambalwa asebethe babotshwa ngesikhathi bethumela imibiko besebenzisa inkundla ezehlukeneyo zebulenjini kunyanga edlule. Umfundisi u-Ivan Mawarire ubotshelwe ukuthumela umfanekiso owevidiyo enkundleni eye-Facebook, WhatsApp lezinye ngokuswelakala kwamafutha ezimota ezweni. Ngezinye izikhathi uhulumende uyacisha ubulembu lapho kulenhlelo angathakazeleli ukuba uzulu azilandele. Iningi labantu ecabatha bakhale ngentengo yokungena ebulenjini bethi iphezulu njalo amankampani abomakhale ekhukhwini lapha kumele bengabizi intengo ephezulu kakhulu ukuze uzulu wonke afinyelele imibiko eza ngobulembu. Ngimele iStudio 7 isecabatha ngingunompumelelo moyo.